Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande hobese phayindaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 24/4/2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Gambe umhlangano wesiphangiphangi womanyano weSADC obukhangelelwe ukwenziwa lamuhla kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho.
Isadaki ayisoze yafa yaphuma lesinqumo esithi kwenziwe olunye ukhetho ngoba isadaki ayila i-court report or i-decision isinqumo esiyenziwe i-court.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi lanxa kungasoze kube lesinqumo sokuphinda njalo ukhetho emhlanganweni weSADC kuza kuba isifundo esikhulu kuhulumende lebandla leZANU-PF.
Ungathi izinto emhlabeni azimanga njengendlela ezijwayele ukuma ngayo. Umhlaba laseAfrika kuya kutshintsha kusiya phambili. Singathola ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi SADC ithi asavumelani lamabandla athatha umbuso ngokugwelegwele lobumenemini.
Inhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezigoqela amalunga ebandla eliphikisayo LACCC zikhangelelwe ukutshengisela lamuhla ePretoria kwele South Africa zikhonona ngempumela yokhetho lweZimbabwe.
Umbiko wethu omkhulu ikuthi impumela wekhetho lwaseZimbabwe. Ukhetho lwenziwe eZimbabwe aluhambanga kahle, alwenziwanga kahle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Gambe umhlangano wesiphangiphangi omanyano weSADC obukhangelelwe kwenziwa lamuhla kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho. Isikhulumeli seSADC unkosikazi Barbara Lopi utshele iStudio 7 ukuthi umhlangano lo uzahlaziya indaba ezimbalwa ezigoqela ukuthunyelwa kwebutho eDRC lapho okulokungahlaliseki khona lempumela yokhetho lweZimbabwe. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali othi ngeke iSADC yanquma ukuba kwenziwe olunye ukhetho njalo.
Isadaki ayisoze yafa yaphuma lesinqumo esithi kwenziwe olunye ukhetho ngoba isadaki ayila i-court report or i-decision isinqumo esiyenziwe i-court e-competent ethe ama-elections lawa ahambanga kuhle. Akula nto enjalo. So isadaki izayenza nje ama-recommendation ukuthi nxa sisiya kukhetho oluzayo kufuze siyenze lo lalok ukuze ukhetho lwethu lungabi lamanye ama ezinye izinto ezingakhanyi kahle. I-example indaba yama ballot boxes ama ballot papers ukuthi afika njani aphuza kwezinye indawo. So mina njenge-EFF njengoleader we-EFF amboni vele ukuthi iSADC ingatshintshani kumbe ingaphuma lento etshiyeneyo laleyo ekureport ekhuluma ngama recommendations. Phela indaba yethu ichiene le ndaba yeMalawi. EMalawi kwakule decision ethethwe i-court eyayithe hayi ama-elections ahambanga kuhle basebe order ukuthi kube le rerun. Kodwa eZimbabwe akula nto enjalo. Njalo i-leadership ye-CCC ithi ama-elections arikwa but abazake besiconsulte thina abanye ama-leaders e-opposition ukuze sixoxisane sibonisane ukuthi kati bona bathi kwarikwa ngapi ngoba thina i-evidence leyo abakasini njalo abakakhulumi lathi.
Manje pho njengoba umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ekhanya emi lele Zimbabwe, ubona ungani kukhona yini okungaphumelela?
Mina mboni vele ukuthi kule ndaba ukuthi uRamaphosa umi lezimbabwe kumbe kamanga lezimbabwe. Izimbabwe uza akhangela ukuthi ilizwe elizimeleyo, ilizwe elilemthetho yalo, ilizwe elilamakhotsi alo. So ukuthi uRamaphosa uthini kumbe leSadaki ithini, amboni kungatshintsha anything kwelakithi, ngoba okwakhathesi akula muntu wahambe ecourt wayathola isinqumo esithi upresident okhona ayisuye president welizwe. Akula sinqumo esinjalo. As far as I'm concerned, mina njengo leader we-EFF, sezwa ukuthi upresident wawina and wa inaugurate and asikezwa ukuthi kulo muntu wahambe ecourt wa presenta evidence a different to what it is, ukuze kuthwe hayi ama-election makube le rerun, afika ayitholi i-evidence yona le. Thina njalo ezi-EFF siyafisa ukuthi engabe iSADC iyasibuza lathi ihlale phansi, lathi sibatshele lathi esikubonayo, ingakhulumi kuphela ikhulumela ikhuluma ngendaba ezizi abazizwa nge-CCC, ngoba i-CCC ilakho ukuthi ingakhulumi izinto eziliqiniso, because thina sinje abakasiniki evidence njengama fellow opposition leaders ukuthi hayi kwarigwa lapha lala. So mina engakutsho ukuthi amboni imeeting le ezayo izajintsha.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Esingakutsho baba ukuthi kahle kahle khona lokho nje ukuthi izibe khona i-extraordinary summit ibhekane lokhetho lolu olube lobugwelegwele lobumenemene olwaseZimbabwe lalandela iziphithiphithi lezi ezikhona, ukuthi ke umbuthano we-SADC uhlangane hlaziye uhlazulule yona lindaba. Kubalulekile khona kodwa khona lokho kuthi kubalulekile kunjalo kulandela isenzo sokuqala ukuthi observer mission ye-SADC kusitsho ukuthi la e-AU baphumele egcekeni ngokuthi ukhetho lolu alusuthisi olwaseZimbabwe, aluthembekanga njalo alungeke lwamukeleke eZimbabwe kumbe kuSADC njengokhetho oluqotho oluletha ubukhokheli obuqotho. Khonokho nje ukuthi iphithizele iSADC yenza imihlangano yeziphangephange ibhekane lalolu daba kuyinto ebalulekileyo. Sesingaba nalithemba ke ukuthi njengoba kube ngokokuqala ukuthi i-observer mission ye-SADC abahloli bayo banike inyamakhanda babhale phansi betha kulanto enje, kutsho ukuthi sokungaqala ukuthi sibone njalo ngokokuqala umhlangano lo we-SADC uletha imiphumelo engamukeleka njalo engabongakali ebantwini baseZimbabwe. Ngoba ungathi izinto emhlabeni azimanga njengendlela ezijwayele ukuma ngayo, umhlaba lase-Africa kuya kutshintsha kusiya phambili. Sungathola ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi i-SADC ithi asisavumelani lamabandla athatha umbuso ngobugwelegwele lobumenemene, okungaba yinto enhle kakhulu kuzwekazi lase-Africa.
Manje ngokubona kwakho, njengoba ele-South Africa kungelinye lamazwe angani alomkanjo kunhlanganiso ye-SADC, ayenelise ukuthi avimbe isinqumo esingathathwa yi-SADC kakhulu phezu kweZimbabwe, ubona kungenzakala yini ukuthi ele-South Africa lizayala lilokhu limi leleZimbabwe phezu kodaba lwempumelelo?
Lona ibandla elibusayo lase-South Africa lalo liyawuzwa umsindo liyakubona lokhu kuhlokoma kwabantu okuhlanganisa wona ama-South Africans abuza umbuzo wokuthi kathi yenzani i-African National Congress i-ANC isebenzisa igama layo, isisindo salo legama lelizwe lase-South Africa ukusekela umbuso ophume ngokhetho lobugwelegwele lobumenemene. Ngakho njengama-politician labo abalalele ukuthi abantu bathini, abezwa ukuthi amahemhem athini, ngibone ngani mina bazahlonipha umbono we-Africa bahloniphe lo mbono wabantu baseZimbabwe. Kuzoba khona imehluko ekwenzele kwe-South Africa ngoba labo bayabona ukuthi izwe kazi lase-Africa jikelele i-SADC inyikinya ikhanda ngokuqhutshwa kwezinto lendaba zokhetho eZimbabwe lendaba zombuso. Ngakho njengenhlanganiso layo eyazi ipolitiki ethi ihlonipha abantu kuzamele kumele ihloniphe okwenziwa iSADC njalo okuchiwo ngabantu baseZimbabwe. Ngaphandle nxa selizimisele ke lona ibandla lase le ANC ukuthi libandakaniswe lezanu PF lifaniswe lezanu PF phakathi kwezwekazi lase Africa. Okuyinto engingayiboni isenzeka lula lapho mnumzane. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Jet from Bofu, ingcwethi yecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg. Inhlanganiso zesizalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezigoqela amalunga ebandla eliphikisayo le-CCC, inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, le-Not My Name, lezinye zikhangelele ukuthi zizatshengisela lamhlanje ePretoria zikhonona ngokhetho oluqutshwe eZimbabwe mhlazi ku-23 Ncwabakazi lonyaka. Ekuhlaziyeni lolu daba, uTabo Kancube oweStudio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yeSADC Citizens Democratic Society, njalo engumgcinisihlalo webandla le-CCC kwele South Africa, umnumzana Trust Ndlovu.
Umbiko wethu omkhulu ikuthi impumela wekhetho lwaseZimbabwe. Ukhetho lwenziwe eZimbabwe aluhambanga kahle, alwenziwanga kahle. Ukhetho lwenziwe laphana lwenengcindezelo yethando yabantu nezifiso zabantu zacindezelwa. Njalo ne-report esathi iyakusho ukuthi ngesiNgisi phecelezi the elections were flawed. Kusho ukuthi ke ngaleyo ndlela ke uhulumeni okhona uzifakile, kusho ukuthi asiwurecognize lo mhulumeni. Sifuna ukuthi sibhekise khona kwaSADC lapho ukuthi SADC ekone your report, ayibhalwanga yi-clear report, ibhalwe yibo. They must do something. Akumelanga nje kuthuleke kanje. Kufana nokuthi umuntu utholakala ukuthi unecala lokudlengula noma utholakale anecala lokubulala, kuvele kuthulwe nje kanjalo. Akwenzeki.
Kule nhlanganiso ezithiyeneyo eSouth Africa nje ebe ziqoqa ukutshengisela, sibone enye eyayifuna ukuthi itshengisele ekuqaleni kwanalinyanga eMessina, kodwa yayaliswa. Sabona be-Progressive Zimbabweans in South Africa labo besithi bazatshengisela mhla ka-26 October. Kungani kungeneliseka ukuthi inhlanganiso zonke nje zibambane zitshengisele zindawonye?
Hayi ke angithi njengawazi ukuthi thina yithi ke abe opposition siyi-political party. Lawa okhuluma ngabo noma ke sisebenza sonke sibaxhaxhasa, sisebenza sizwana ngemgomo mhlawumbe nenhloso nenjongo, kodwa ke ngabantu esiwabiza ukuthi ama-social movements, ngabantu abareactayo kwinto eyenzekile eZimbabwe, abafuqwa ukuthi manje bazondile, uyazi baphatheke kubi ngaloko kwenzakalayo. Njalo asikwazi kubalela ukuthi labo bagijime ngendlela yabo abagijima ngayo. Thina siyabaseka. Angazi ukuthi wabona yini ukuthi Progressive Zimbabwe ngaba ngangikhona lami uma baya Eastgate Consulate, nayo le bathi era ngangikhona uma baya embassy. Njalo ke uma kuthiwa kumele njengoba bafuna ukuya kuphi, Bed Bridge, siyabaseka njalo. Nathi siyabacela ukuthi sibasiseke, sisebenzisane njengenhlanganiso zaseZimbabwe.
Kuthi selizaqhubekela phambili litshengisela ngolwesibili, abantu bayabengekho emsebenzini na?
Hayi, abantu bazobekhona emsebenzini, bona labo esizobathola, ngoba phela asikwazi ukuziyenzela lathi. Kube kuya ngathi sivele sithanda ukuthi kube Saturday ngomgqibelo, kodwa ke ngeke kusayenzeka lokho. So sizozama ukuthi nathi sigqugquzele abantu, simobilize impela nje babekhona.
Lo-ke ngumnumzana Trust Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yeSADC Citizens Democratic Society, njalo engumgcinisihlalo webandla eliphikisayo le-CCC kwele South Africa, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg khonale eSouth Africa. Uhulumende uthi abamabhizimusi amancane kumele bengesabeli kachana ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe, besamukela elemelika kuphela. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwethulwe ngumphathi ntambo obona ngezamafekithali unkosikazi Sithembiso Nyoni ngemva kokwethekelela osomabhizimusi amancane laphakathi laphakathi athengisa ukudla lokunye aseHarare.
Kodwa kunabanye abangathathi imali yeZimbabwe, abathathi imali iUS dollar kuphela. Manje lapha besenze njalo ukuthi abantu beZimbabwe abasebenzisa iZimbabwe dollar sebezathenga ngayo.
Ngemva kokuvakatshela lawo mabhizimusi, unkosikazi Nyoni utshele intatheli izindaba ukuthi kuningi okumele kwenziwe ngosomabhizimusi asachathulayo ekulandelweni kwemithetho yelizwe.
Esesikutholile ke ukuthi abanye bakhona sibe bakuleli lizwe. Okunye sikubonileyo ukuthi abanye bathengisa ukudla okunjengechukela, okunjengeflower, kodwa bakufake phansi emhlabathini okungavunyelwayo.
Ekhuluma leStudio 7 othengisa impahla kobulawayo, unkosikazi Winnie Moyo uthi isifiso sokusebenzisa imali yakuleli ulaso kodwa kungachabalalisa ibhizimusi lakhe.
Ngilendlela zami engizama ngazo ukuthi ngiphile ngazo kubhizimusi yami, nisebenzisa imali esiyibizayo na ukuthi forex. I-forex leyi ngiyayisebenzisa ukuthenga lokuthengisa impahla zami, ngoba imali yethu esiyisebenzisayo leyi eZimbabwe yona ihlezi iphela amandla nsuku zonke. Ukwenza khona kube nzima ukuthi ngihode istaff sami kumbe ngithengise lama-customer ami, ngoba kusho ukuthi lamalanga ngiyabe ngitshintsha ama-price.
Umqondisi wekhomishini emele abathengi e-Consumer Protection Commission, umnumzana Zororai Muranda, uthi kunganceda abathengi nxa izitolo ezincane lezi zingavuma ukusebenzisa imali yakuleli eholwa ngabanengi. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe njalo efundisa ekholishini le-National University of Science and Technology, NUST, umnumzana Stevenson Dlamini, uthi imali yakuleli ayiqinanga okokusebenziseka.
Edabeni lokusetshenziswa kwemali yakithi kuphela, uma business njengamathasho akubambeki mani, ngoba laba bantu impahla yabo abayitholi khonapha elizweni lakithi, bayithola kwamanye amazwe, bayithatha elizweni lakwi-South Africa. Okusho ukuthi nxa befuna ukuze banele sikuyawoda, kumele bathengise ngemali yona le abathenga ngayo khonapha. Akufani lamanye amabhizinisi amakhulu alamathoba ukuthola imali yamanye amazwe ku-auction. Imali abayitholayo yona le abathengisa ngayo ukuze bayewoda ngayo.
Kukhanya kulokwehlukana kwemibono kuhulumende, ngoba ugatsha lwezomnotho luchayela ihlombe abamabhizimusi asakhulayo, kodwa ibhanga elikhulu lelizwe lisithi lawo mabhizimusi afuna ukuhlolisiswa ngoba engabe esebenza okuphambana lemithetho yelizwe. Kodwa unkosikazi Nyoni namuhla uthembise ukuthi uhulumende uzasebenza gadalala ukuthi ephathise amabhizimusi asachathulayo lawa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Siyabonga Tobias. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi osanda kukhethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yenguqu iZifa uYvonne Mapika Manwa usekhuthazwe ukuba engavumeli ezombusazwe zingena emdlalweni wenguqu. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi owayengunozinti weqembu leDynamos uGift Muzadzi ubuchiwe ngemva kokutholakala kwezihlahla zensango engadini yakhe. Umzadzi uhlawuliswe imali ngamadola eZimbabwe yazinkulungwane ezingamachumi amahlanu, i-50,000 Zimbabwe dollars. Uma manje sengidedela imuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Dadanisa kakhulu ukuzwa abantu beZimbabwe sebethemba abantu abasangene umqondo njengoSengezo Tshabangu. USengezo Tshabangu noma ekhuluma uyamuzwa ukuthi azikasaphilanga kahle, ngoba angeke ethi yena akaripoti kupresident ungusecretary general. Yiphi ipolitics ayikhuluma uSengezo Tshabangu ngaphandle kokuthi uyifazi uthengwe izandla uyi-CIO, ngoba siyamuzwa ukhuluma into engekho nje amaphungu. Even kuzana uPF kwalapha abasebenzela khona, angeke evuke ezibeke ukuba ngusecretary general ethi kasaripoti kumnangako, ngoba bengamuzwa ukudla lamakhasi kuzaliphi uyasidakelwa nje kahle kahle usengezo chabanga ukuthi kusile amazibabho onke jikile abantu bethu kusike kumele bembone usengezo chabanga uthengwe izane ndiyagula emqondweni ende mayikhothi bazodliwa amazibabho ezobela indaba le beyithathe befake ezandleni zabo bezikhulule bona ngoba ngiyeke thina sivume ukuthi umuntu esingamazi siyebuye evuke ezithi ngiyose ngupresident phela usengezo chabanga lapha uzama ukutshela amazibabho ngini ngiyose ngupresident weparty ngoba ngasa report kupresident wetriple c futhi yena ngiyose ngupresident so abantu bezimameli bethi cha ngiyeke sibuswe lihlanya thina siyabonga
ngiyabingelela nami ngostudio 7 ngiyabingelela indaba kaphogeni le ikuthi abanye abantu babebona ngamnye indlela ubona ukuthi sithini but indlela uphogeni akhuluma ngayo iyabambeka njalo iyazwisiseka ngoba uma uthe kukhanyela umuntu esintini angeke kwenza ukuthi kuvele umuntu emashonaland abuye athathe umbuso abusa abantu besindebeleni bona besendaweni yabesindebeleni awungathe kukhanyela khonokhulu lanxa ma singathi siphogeni wrong kodwa sebesenza into esegcekeni ngoba indawo leyi ibulawayo ngemandebeleni ayibuswe ngamandebeleni uchamisa akakwazi ukuthi angathatha umuntu wake bamfake esindebeleni anti kakhokhele abantu besindebeleni yena akakhokhele njengopresident kuphelele khonapho then amanye ezinye izindawo zibuswe ngabanikazi bendawo hayi yena afake labo abafunayo bebeyihlobo noma abangani wayo
ngiyalibingelela bantu wakastudio 7 hhayi mina ngikhuluma ngendaba eyenzakala kobulawayo ibulawayo kayila manzi ibulawayo amanzi siwakhaya emgwaqweni kuyageleza yikho lapho abantu abakha khona amanzi esithola khona amanzi ubuhlungu bangakhona cela lina bantu bakastudio 7 like lisincedise lapho engeke ngasinika amanye amacebanga awokuthi lathi singaba le voice engafika ku-city council ngoba u-city council uthumezela izincwadi zamanzi ezesabekayo ezindlini khona amanzi engekho amanzi ekhiwe Saturday kunjenje njengoba izulu linile abantu bakha amanzi agcwele ingcekeza yonke ngoba ibulawayo igcwele amaphampa yonke indawo uyabungasakwazi ukuthi abantu bazaphila kumbe abantu bazawa ingcekeza eyenzakalayo sibe sesizuza ukuthi kathi lezi ncwadi ezingena ezindlini ezamanzi amabhili amanzi ngawani ngoba amanzi ngawakho ezindlini
yes bingelele kustudio 7 ye hayi siyayizwa indaba le kunye uFelix Magalela Mapaspanda othinana into eyenziwa ngusengezo Shabangu local panipugeni iphambene hayi nasiyibona into eqondileyo kakhulu ukuthi abantu labantu kabazibuse endaweni zabo kuliqiniso ungaziye kuphi umhlaba uzathola abantu labantu bezibusa ezigabeni zabo soze uthole umuntu wakwenye iprovinsi ezobusa enye iprovinsi kayenzeki lokhu ama-councillors ama-MP vele kumele ukuthi abantu bamelwe ngabantu bakho leyo ndawo abantu bamasiko aleyo ndawo abazi yonke ikhasha aleyo ndawo so yena mayesezouphoza ubaba lo Magalela Mapaspanda ezo-ophoza into ekhunywa ngokhaliphani phugeni losengezo Shabangu omqondisi moyo bonke laba abantu uyabathuka uyabahlambaza ngoba kafuna ukuthi abantu basemathekland bezimele beke bephakame labo beke beziphathe ezigabeni zabo ufuna ukuthi sizophathwa ngabantu bakwezinye izizwe kusho ukuthi Magalela Mapaspanda kasiwa semathekland noma engamathekland make sure ukuthi uyakubona lokuthi kurong ukuthi abantu bakwezinye izigaba besuke bezokubuza kwezinye izigaba siyabonga
Mastudio 7 njalo badala linjalo labo lenkinga ngalaba abadala abazi-drive be-triple C labo kanti bazakakanjani abe-triple C beqedra bebehlukumeza abantu be-triple C uzathi uzithi ngwakompofu ukuyohlukumeza abantu bakompofu njani le nto le yenziwa umuntu ogula ekhanda laba abadala bayazigulela amakhanda bayazi nje into abayenzayo bagula ngengqondo nje kuphela
Estudio 7 siyabingelela enkundleni enkulu kubasakazi kunye nakubalaleli. Ah siyayizwa impela into kaSengezo Chabanga lokhaliphani iphugeni aye kurikhola amalunga e-CCC. Bathi bona babakhethwa ngabantu bafakwa inkokheli so anyway siyakuzwa lapha bathi bona bafuna abantu abavele ebantwini abantu bangakhetheli abantu ababakhokhelayo so umbuzo wami mina ulani kuthini siye sezwa laphana isikhathi kubalwa amavoti kunalo ndoda awayeyipinga yayipinga nebo uChristie Kosibanda samuzwe balelwa kakhulu ukuthi utholile amavoti angaka endaweni engawuthola amavoti angaka so umuntu onjalo uyarikholwa namhlanje kuthiwa bakhethwa ngabantu so sisuka singazi ukuthi la mavoti wayewabalelwa asazi noma mhlawumbe wayekhethelwe wayevotele ukuhwana sibantu asazi la. So into esifuna ukubona manje sigadile ukuthi labo bona laba abathi bona babekhethwe ngabantu bazongena na ezikhundleni. Ngoba uKhaliphani Phokeni bake bambuza lo mbuzo njalo. Laba babekhethwe ngabantu bona bazongena na ezikhundleni. Wangawuphendula lo mbuzo. So sigadela lapho sifuna ukubona ukuthi manje impela ngempela kuyikuthi basebenzele abantu basebenzele uZulu wonke balwela abantu bengasetshenziswa iZANU PF. Sifuna ukubona khona la ukuthi bona laba abathi bona babekhethwe ngabantu bazongena na. Asifuni ukuzwa futhi lezo ndawo sikuwe sizithethwe iZANU futhi.
Kathesi ungakhangela khonapha badala sithwele nzima siyasebenza imali zangukhona amakhiwa awasibhekhei emamayini awahambisi izimali zethu zama-benefits ezamapensheni ama-MIPF wonke nje akula bani olandelelayo itaxi yangukhona ikhwelile siphezulu uthola umuntu edidakthela o-75 ipheyi itaxi njengibani ozazehlamulela thina zimbabwe
sitho seven yabemelela abalaleli labasakazi hhayi okwakithi kunzima bafowethu kunzima into kudlala ezibhedlela kwelamithi abantwana bayagula khonapha emazweni asisayelatshwa kuthiwa kuyelanikini abanye phela babe bengala ma-passport abantu khona la lo le passport engelaphemithi kasayelatshwa kade abasizweni ngani bakithi ophukeni labochabangu laba izinto zabo lezi abazenzayo ngoba thina sizama ukuthi ngabe kuthi abakhuluma sobe sitele ukuthi sokule mithi ezibhedlela lokhu esikwenzayo sikwenzele ukuthi singanxase sikwenzile kube le mithi ezibhedlela kutholakale imisebenzi thina into esiyidinga sisadinga ukuthi iphathi lenkabani lenkabani esesikudinga ukuthi kube lo tshintsho ngithole imithi ezibhedlela belatshwa kuvuleka amathuba emsebenzi sike sisuke emazweni siyekele ukuthethiswa ngabanye abantu endaweni zabo siyacela lokhu esethi kucelayo bakithi kambe ngabe kuthi abayakwazi ukukhuluma indlela abakhuluma ngakhona anti ngabe sebesizamele ukuthi ukhulumela khona-ke la ngekugrawundi le asiqede nabazali bethu ukuthi ekugrawundi laba abantu abalabazali ababulayo ekugrawundi lithini ngabo anti ngabe sesilayo impendulo yangikhona akele sidlulisele lowo mbiko-ke baba Phugeni lo baba uThabanga ukuthi sidlulisela khona-kale ngoba lokho okunye selukwenzile kwalunga akele silungisele lokho kwegugrawundi yasiqedela abazali bethu ngoba labo lathi sisesenhlungwini siyabadinga likhanye ngandithwale ngobaba elenza izinto zenzakale.
Salubonani, salubonani, salubonani Studio 7, Studio 7. Hayi sezwa sezwa izindaba lokho sizimamela bona. Lami bengicela ukubuza ukuthi uKhaliphani Phugeni nabosenzo Chabangu i-CCC icentile amasimu uKhaliphani Phugeni nosenzo Chabangu bafika bengena kuphela sefuna ukulima phakathi bona. Hayi into yakhona lenzima lami bengicela ukubuza ukuthi ngabe abe-CCC bona bakuvuma yini lokho kumbe bayenza njani ngoba kufanele ukuthi nalabo balwampela kubonakale ngoba lathi sisendaweni ese-South Africa siyazama ukuthi sitshengisele mpela ukuthi sibonise ukuthi asijabule.
Lo ke abingamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo nxa likhuluma libone ukuthi lapho elikhona akulamsindo alikho emoteni lezwakala kahle ukuze senelise ukudlala imilayezo yenu. Siyabonga.
I'm gonna put you on your stomach.
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke sifikeke emaphethelweni ohlelo, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Ngambe umhlangano wesiphangiphangi womanyano weSADAG obukhangelelwe ukwenziwa lamhlanje kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye phela indaba ntambama ngo-half past 7.